besenzela abantu bamanye amazwe esingathi ngamazwe global south, ikati labo balabantu babo abadinga usizo ngenxa yokuthi America yakuyenza, kusho ukuthi amazwe amanye la sezalandela yenze ngokufana nayo. Kodwa ke ngenxa yakhonokho ukuthi sokuzabe yinhlanhla embi emazweni aseAfrika ngenxa yokubana amanye ezinto zenezi ezibalisiweyo ezinjengabo Lawyers for Human Rights, izinto ezidingakalayo kakhulu ngoba siyananzelela kulabantu abalezindingeko njalo abangenelisiyo ukuzibhadalela ama-lawyers. So kutho ukuthi yinto ezasuka ibe le impact kumbe isuka iyenze kube nzima empilweni zabantu kade bephila ngosizo abaluthola kunhlanganiso ezithola i-aid from inhlanganiso ezinjalo.
Asithi-ke imali le isuswe Dube ingasabi khona, pho inhlanganiso ezinje zingazimela zodwa kumbe kuyamele zidinga kwenye indawo? Njalo nxa zidinga, ziyadinga ngaphi?
Okulusizi kubana e-Africa kulama-resources enough, kodwa ngenxa yokubana abantu abayibo abarana i-Africa balokungathembeki lokuchitha kubi imali ze ama-national funds, yikho kwenza ugcina sokudingakala khonokho. So ngezindlela kusho ukuthi bonke abantu abaphile e-Africa abadependa kwinhlanganiso ezinjalo sokumele bebambe ama-governments abo accountable ukuze bekwanise ukuthi efunde nale gap kade ikhava zinhlanganiso lezi esezisithi seziphuma.
Ye, siyabona izinhlelo zangkhona yilezi ezikhuthaza obaba ukuthi balwisane lakhona ukuthi kungakhahlanyezwa abesifazane. Kambe kungakhutshwa khonokho kuyahamba njani?
Sokumele sibe ngabantu esikhala sizame eminye imizamo, ngoba abadala bathi ithendele elihle ngelikhala ligijinga. So ngezindlela kutho ukuthi thina njengabantu be-Africa kumele sibone ukuthi siyenza njani, whether siyakwanisa ukuthi siqoqe izimali njengabozibuthe, sibe lama-accounts ayenziwa njengabo-World Vision ukuthi sebezibhadala ama-$5 kumbe amadola wathi vesikwanisayo ukuthi zenezinhlanganiso zikwanise ukuqhubekela phambili.